Umongameli webandla lethu le-MDC ubaba uDouglas Monzora namhlanje uhlangane labonozindaba koBulawayo e-Press Club endaweni yabonozindaba eseRoyal Hotel ukuze ethule kabanzi ngezindaba ezisebandleni njalo ethule kabanzi ngemizamo eyenziwa libandla lethu ekulwiseni ukuthi inhlalakahle yabantwana beZimbabwe ibe ngcono kakhulu kulalokhu eyikhokhona. Esakhuluma ngokwebandla lethu wethule ikakhulu akade kulindwe ngabaningi okumayelana lokhongolose wethu ukuthi sizamenza nini. Wethulile ukuthi kulokhu kusaqediswa izigaba ezikuma-provinces ngokuthi azikagcwalisisi ngokweneleyo ngezizathu thizeni eziningi-ningi. Kuza kuthi nxa sokuphelile lokho kungatholakala ukuthi sezenele kuhlalwe phansi i-National Council ivume ukuthi ama-provinces asenele. Kube yilapho-ke upresident ngokomthetho webandla le-MDC angakwanisa khona ukuthi atsho ukuthi i-National Congress iza kuba nini. Ngokutsho lokho kuyabe sokuvula isikhathi sokunominata kumbe sokuqoka labo abazancintisa kuzihlalo kusukela kuye upresident kusehla kusiya phansi. Kubeke sobala-ke ukuthi hhayi i-Congress yethu thina nxa siyenza kuzavulekela wonke umuntu ukuthi abe yisiphi isihlalo abe eqokelwe ukuthi abe yiso sona kumbe asifisayo kusiya ngokwe-constitution yephathi. Akula muntu ovinjiweyo, akula muntu okuthiwa kakumelanga ayenze thizeni nxa kuyukuthi ufisa ukuthi abe ngokhethwayo. Odluleleke phambili kupresident wakhuluma ngendaba zelizwe lapho akhulume kakhulu ngenhlalo yabantu athe yayimanga kuhle kwezomkhonomi abantu badla imbuya ngoluthi eZimbabwe kabalamsebenzi. Umkhonomo wethu ukhanya ulenhlabathi sibili uzinkobe zilenhlabathi kwabaningi. Ngakho ubalisile ukuthi izinqumo zethu zomkhonomi ziyabe zisithini nxa singaba ngugovernment njengoba sikhangelane lokhetho luka-2023 nje. Ubuye wakhuluma njalo ngodaba lwama-human rights, wakhuluma njalo ngodaba lo msindo onalowo kanya osusiba khona siya ekhethweni, egcizelela ukuthi akumelanga ukuthi kube lodlakela nxa kuyiwa ekhethweni, akumelanga ukuthi sikhanye sibuyela emuva eminyakeni esisuke kiyo. Ukhulume njalo ngendlala isikakhulu esigabeni seMatabeleland North leMatabeleland South athe isimo sokudla esingathi yi-food security ayimanga kuhle kulaba bantu. Uhulumende kumele abananzelele ukuthi uyabadingela lonke uncedo angabenzela lona kusiya kusivuno esilandelayo ngoba ekuhlolisiseni kwephathi ngenhloli